Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hove. Kubikwa sokufe abantu ababili ngamaxweva abawathole engozini yokudubuka okwenzakale emhlanganeni wokudinga usekelo wezano PF owenzelwe enkundleni ye-White City Stadium ngoBulawayo ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Inhlanganiso zabezindaba zikhuthaza uhulumeni ukuthi abone ukuthi intatheli zindaba ziyavikelwa lapho zisemsebenzini kulandela ukulimala kwentatheli zindaba ze-ZBC ngempela sonto ekudubukeni okwenzakale ngoBulawayo. Umgcini sihlalo we-commission ebona ngezokhetho e-Zimbabwe Electoral Commission, iZEC, uNkosikazi Priscilla Chigumba ubambe umhlangano wakhe lentatheli zindaba wangomvulo maviki wonke ngokuphathelane lokhetho esithi ugwalo lwabalelungelo lokuvota ele-voters roll elikhona limqotho. Ukwabelwa kwabantu inkomo phansi kohlelo lwe-command livestock ngumongameli Emmerson Mnangagwa eGwanda ngeviki edluleyo kusolwa ngabeningi ngoba kuncede abangamalunga e-ZANU-PF kuphela. Lamhlanje sisungula inhlelo lapho ezikhangela ngembali yalabo abancintisa esikhundleni sokudinga umongameli welizwe. Siqala ngokukhangela imbali kamongameli Emmerson Mnangagwa elandelwa ngumkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kusasa. Kwezemidlalo, emncintisweni wenguqu wenkezo yamazwe yomhlaba odlalelwa kwele Russia e-FIFA 2018 World Cup, lamhlanje kudlalwa imidlalo yokugcina yama-group. Lapho sabona iqembu ele-Russia lidlala lele-Uruguay ku-Group A, emaqenjini awe-Africa kudlala ele-Egypt ku-Group A, lele-Morocco ku-Group B. Ku-Livestock lamhla sikhangela okwenzakala emhlanganeni yamabandla ezombusazwe lapho edinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwenyanga ezayo lokudinga inkokheli yeZimbabwe. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama laku-6:30 ekuseni kusasa kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.